Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-11 Nhlolanja 2022 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amatitshala athi ukumiswa umsebenzi abakwenziwe nguhulumende akusoze kubanyampise inhliziyo zabo emzabalazweni wokukhwezelwa iholo labo.
Kuyadanisa kakhulu kuba uhulumende ukhethe ukwathatha lesi sinqumo kulokuthi ayengeje kumbe akhulumisane lamatisha lezisebenzi zakhe ukuze bafike esisombululweni salindaba.
Umbiko wethulwe inkundla yebandla lezanu-PF obusithi umqondisi webandla leli obona ngokwethulwa kwembiko umnumzana Dafatswa Mgwadi usexotshiwe umsebenzi kanye lokulandulwa kwawo. Isikhulumeli sezanu-PF umnumzana Chris Mutswangwa sokudale inkulu.
Ngakumangalisa ukuzwa umbiko wonalo othi iZANU-PF iyehlukene phakathi ngokuba kuyinto esegcekeni nje siyaziyo lasezigabeni esihlala kuzo.
Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora ukhangelelwe ukuqhuba umhlangano wokusungula umkhankaso webandla lakhe okhetho lwama-by-elections oluzayo kusasa eHarare. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amatitshala athi ukumiswa umsebenzi abakwenziwe nguhulumende akusoze kubanyampise inhliziyo zabo emzabalazweni wokukhwezelwa iholo labo. Uhulumende uthi umise umsebenzi okwenyanga ezintathu amatitshala angayanga emsebenzini ngelanga lokuvulwa kwezikolo ngomvulo. Embikweni owethulwe izolo, umphathintambo wezemfundo yeprimary leyesecondary, unkosikazi Evelyn Dlovu, uthe amatitshala azatholakala esethusela abanye babo ukuthi bengayi emsebenzini azajeziswa. Kodwa amatitshala akhulumele iStudio 7 athe abethuki ngenyathelo likahulumende. Igqwetha umnumzana Love Momaduku uthi amatitshala angeke axotshwa kumbe ukumiswa umsebenzi ngumphathintambo, kodwa ugatsha lwezisebenzi olwe-public service yilo olungaxotsha izisebenzi, lanxa lalo lolu gatsha alungeke lwaxotsha izisebenzi ngobuningi. Sixoxele isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalitions for Change, i-CCC, esigabeni seMatabeleland South, umnumzana Ntando Ndlela othi badani iswe linyathelo likahulumende.
Msakazi, kuyadanisa thina lathi njengebandla le-CCC, Citizens Coalition for Change, simalababalisi njalo silokudana kakhulu ngesenzo sikahulumende esokuthi athi usemise umsebenzi ababalisi labanye nje abayizisebenzi eziku-Ministry of Education ngenxa yokuthi bakhala ngemali. Kuyadanisa kakhulu kuba uhulumende ukhethe ukwathatha lesi sinqumo kulokuthi ayengeje kumbe akhulumisane lamatisha lezisebenzi zakhe ukuze bafike esisombululweni salindaba. Yena kubona kufanele kuba athi baxotha umsebenzi, sebamisa umsebenzi ngoba bakhale ngemali. Umzali othi umntwana maye ngakhala ngendlala sokufuza abulawe, asimzali ngisho totally. Angazi ukuthi kungenani ekhanda labantu laba abakuhulumende lo. Angazi bacabanga ukuthi benzeni. Into ebuhlungu kakhulu kuba babulala impilo zabantwana bethu, babulala ikusasa zabantwana bethu. Ungathi uyakhangela ababa abantwana bavele ngabafundi lezikolo zona lezi ezethu, ama-public schools, lawa ama-government schools. Bona abantwana babeningi labo bangaphandle kwelizwe, laba bakhona balapha kulezi zikole singama private school. So abafayo ngabantwana bethu, thina abantu nje. Bona izikhulu, hayi abantwana babo ba right lekusasa yabo i right. So kubuhlungu kakhulu kuba laba bantu abalazwelo labantwana bethu, abalazwelo lekusasa yelizwe. Kuyadanisa kakhulu ukuthi ubone uhulumende ethatha isinqumo esinjengalesi nxa yethu nguhulumende, uhulumende wabantu abakwanile emakhanda, kuvele kuyethusa kakhulu njalo kuyadanisa kakhulu lokho abakwenzayo.
Manje ngokubona kwenu udaba lolu lumele lulungiswe njani?
Msakazi, udaba lolu akula ndlela elula. Indlela ekhona kuba uhulumende ancenge isebenzi zakhe, ancenge lamatisha azama ukuyethusela, ngoba into yokwethusela isivele into yakhe. Ngathi uyakhumbula eminyaka emibili edlileyo wenze ngokufanayo abaku-Ministry of Health, ikakhulu amanensi, labo belohlupho olufanayo lokuba bakhala ngemali, kuba imali abayihola incane. Uhulumende laye wathi uyeqa wathi usebaxotha umsebenzi, kodwa nikubona ubone konke lokhu ukuthi akusebenzi ukwethusela umuntu ukumxoxa umsebenzi akusolve iproblem kumbe akwenzi emahluko into ekhona uhulumende kanike ababalisi imali engabenza bakwansi ukuphila imali yona leyana yayiveli iholwa ngama teacher imali engange 540 US dollars ababekhola ngalesana sikhathi yiyo imali okufuze abaphe yona yihulumende lo kakusikho ukuthi imali kalayo imali ulayo kodwa ukhetha kwayisebenzi ezinye izinto azibona yena ziqhakathekile ukudlula impilo yabantwana bethu
umnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change ECCC esigabeni seMatabeleland South kubeli bandla lezani PF enkundleni yokuxhumana eTwitter obusithi umqondisi obona ngokwethulwa kwembiko kuleli bandla umnumzana Dafatswa Mgwadi uqotshiwe umsebenzi kanye lokulandulwa kwawo isikhulumeli sezani PF umnumzana Chris Mthwangwa kuthi iningi lisithi lokhu kukhomba sobala ukudonselana okukhona kubandla elibusayo inkundla yabasekeli bezani PF le phansi kwekhasi elizibiza ngokuthi ZANU PF Patriots ku Twitter yethulela umbiko ngolwesithathu kodwa umthwangwa uphange walulandula lolodaba esithi ungamanga esithi lungamanga amemethekiswa izitha zebandla imbiko esilesikhathi iphuma emaphephandabeni ithi kulokudonselana okukhona phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga kodwa ilunga lezanu PF umnumzana Joseph Chuma uthi lokhu akusiloqiniso
iqiniso elikhona ukuthi kona abantu at times sisuka sithi abuse i-social media space less esitholayo uyabona kudala sasikwazi ona indaba uzizwa ngeradio kumbe nge-newspaper kuphela kumbe nge-TV manje phokathi somunye nomunye nje angabe kuhlala phansi abe lokhu idatha uyabhala okufunayo and abantu bayakwazi ukucreate ama-accounts nginje somna ungathola kula ma-accounts asacreatwa yawami khonapha abantu abezikhulumela ishida ngesiya ngale kodwa kungayisime engikhulumayo so khona kwana kuba buhlungu ngendlela enjalo siyake sibone futhi kwezinye izikhathi I'm sure la ushoka ngokubona khona ukubana abantu be-announce ukufa komuntu yena umuntu esaphila umuntu bengazinto yagula kuphela uzabona abayeseithi yona condolences uzdengusweni kona abanye abantu kanti banjani abangahloniphiyo bakusebenzisile ukuze i-social media ngendlela embi kangaka ngoba i-social media phela yinto enhle kakhulu sibili kodwa isisenziwa ibe mbi ngabanye abantu abahlele ukwenza izinto eziqondileyo ngoba into enjalo for sure nxa isenzakala ngabe utafazwa ebexotshwa kule ndlela eqondileyo njalo kulabantu abayibo abaqondileyo okumele kube yibo ababikela uzulu indaba enjalo so pho-ke nxa usokubika omunye umuntu ongasiyo kumele abike yikulabobona konto isi either ngama-fake accounts ama-ghost accounts or ngumuntu nje abe lomona lo muntu kodwa khonokho akutsho ukuthi yona ngibetha kulokuxabana epartini that is necessarily then boil down ukuthi na mhlawumbe sowune-factionalism epartini hhayi lokhu kuya ngokuthi kona omunye umuntu abezonda wena njengomuntu umselufu hhasho ukuthi umbetha indaba yeparty or izinto ezinjengazona ezengezisho ubana khona abantu sebe-create ama-social media accounts afake lapho abazafika-ke bebhala izinto ezingayisizo kuphela
umnumzana Joseph Chuma lilunga lezanu PF ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube
kakumangalisi ukuzwa umbiko wonalo othi izanu PF iyehlukene phakathi ngokuba kuyinto esegcekeni nje siyaziyo lasezigabeni esihlala kuzo uyakubona kuma-structures abaphansi ukuthi bayadonselana badonselane njalo phezulu mhlawumbe ku-district badonselane ku-province badonselane phezulu nakhona ngale sihlalweni sobukhosi bayadonselana umbango phela ikuthi kuyadliwa kuyadliwa kuyathathwa laphana wonke umuntu ufuna ukufaka isandla laphana lapho kuloluju khona yingakho ubona bedonselana kangaka omunye ufuna ukuvimbela ezinye izandla zabanye ukuthi bangathaphula uju adle yedwa omunye la uyadonsela kwelakhe uhlangothi ngakho ke yikho kwenzakalayo vele abahlangananga ababambananga usuka phezulu uzufike phansi usuka phansi uzufike phezulu bayadonselana kodwa ke inkinga ikuthi kuso sonke lesi ukuthi bayenelise ukusebenzisa imkhathakhatha yabo abayenzayo bacine behlezi esihlalweni lanxa behlukene kanjalo.
Amabandla aphakathi kokukhankasela ukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa ngenyanga ezayo. Ubona izalankomoni lapho.
Impawu ezikhona kodwa zingatshintsha phela ngokuba kupolitiki usuku ngosuku izinto ziyatshintsha. Engikukhuluma namhlanje kungenzeka kusasa kube sekuguqukile. Kodwa masikhangela ngakhona lokho kukhona njengamanje kubonisa ukuthi lapho kade kuyizihlalo khona zalabo abaphikisayo bazaqhubeka bekhona bazabuyela. Lapho kade kuyizihlalo zabakuzana uPF bazabuyela njalo. Kodwa ke kusengenzeka ukuthi kube lenguquko kusiya ngokuthi ukukhona yini osuke walala emsebenzini. I-opposition ingathatha ubuthongo iyadliwa endaweni ekade iqine khona lezana uPF ngokunjalo. Ngakho ke kuzaya ngokuthi umsebenzi abawenzileyo bawusebenza okungakanani. Kodwa impawu zithi ukuthi ungathi kuzaqhubeka ukuqhudelwene kungazange kwaba nenguquko ezinkulu. Kodwa ke kusengenzeka kube lezinguquko ngoba phela sesekukhona isikhathi amathutshana alandelayo amavika alandelayo kungatshintsha izinto eziningi. Omunye acine edliwe endaweni akade strong kuyo, omunye acine ewina lapha kade ebuthakathaka khona.
Umnumzana Efidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota.
Umkhokheli webandla leMDCT njalo engumholi weMDC Alliance umnumzana Douglas Munzura ukhangelelwe ukuqhuba umhlangano wokusungula umkhankaso webandla lakhe okhetho lwama-by elections oluzayo kusasa enkundleni yeZororo Grounds eHighfield West Harare. Ukuze sizwe okunengi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uqoqa lesikhulumeli saleli bandla umnumzana Witness Dube.
Umkhankaso lo uza lontshwa eHighfield konapha eHarare ngumkhokheli webandla lethu leMDCT njalo ngalokho kunguye okhokhela umbutho weMDC Alliance owamabandla lawa abambisanayo nxa kuyiwa ekhethweni. Uyabe kusethulwa imbiko ophathelene lokuthi ibandla ligaya ukhetho lume phezu kwaziphi izithembiso njalo likhangelele ukuthi labo abacela ukusekelwa ngabavoti bacela lokho bethembisani. Sikhangele ukuthi isikhathi sifitshane nje singakayingena kuma-elections ka-2023 kathi njalo sitshengisa lokuthi kuyini esikwenzileyo kusukela ngesikhathi kukhethwa abantu kuze kuyefika khonapha lokwethula nje esingathi isimilo kumbe isimo sombutho we-MDC Alliance ngalesi sikhathi sokhetho. Ngathi ngamafitshane nje yizo ezinye izinto abantu kumele bakhangelele ukuthi umongameli ubaba uDouglas Munzura azethule kulombutho kulontsha ikampeni.
Uyabe kungumhlangano onjani omkhulu kakhulu owe-rally kumbe abantu abalutshwane kahle kahle vele kuyini okuyabe kukhulunywa?
Into eqakathekileyo ngalesi sikhathi sokuyikuthi kuhambe umbiko ebantwini ukuthi abantu babe baningi kakhulu njengoba lisazi ukuthi sisaphakathi kombhuqazwe we-COVID-19 akuvumi. Ngakho nxa sinxusa asinxusi bantu abangecina besenza ukuthi siyephule umthetho wezokuvikela ikakhulu mayelana nomkhuhlane we-COVID-19. Ngakho hhayi inamba yabantu siyabe sikhangelele zona ezo ezisemthethweni o-200, 300 zingadluli khonapho ukwenzela ukuthi singangeni ehlupheni lokuthi sicine sebatshanwa namapholisa labo bonke abanye abazomthetho. Ikakhulu kuyabe kuyikwethulwa kwe-manifesto ye-MDC Alliance engathi yilo uhlelo oluphathelene lokuthi kungani sigaya usekelo njengebandla le-MDC Alliance. Kanti njalo ubaba uMunzura uzabe esethula njalo umbono esingathi i-vision ye-MDC Alliance ezakuveza sobala ukuthi lokho sihamba ngezinyathelo zika baba wethu u president u Mokem Tswangirai owasichiyayo sisethula njalo ukuthi kuphini esesikwenzile njenge MDC Alliance ukusukela ngesikhathi sakhethwa ngaso kuze kube manje sekufike lona lolu sona lesisikhathi sokhetho la ma by elections.
Hello ke ngumnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le MDCT kube xoxa ecingweni le studio 7 eseHarare. Lokhu kwenzakala umkhokheli webandla lezano PF Mongameli Emerson Mnangagwa kanye lomholi we Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa bekhangelelwe uquba umkhosi ofanayo ngosuku lunye eHarare lakobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Uma manje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uMongameli Emerson Mnangagwa uvakatshele kwele Mozambique okwelanga elilodwa lapho anxuswe khona uMongameli Philippe Nyusi walelo lizwe bexazulula indaba zokusebenzelana. Iphephandaba lobulembu beinternet elezimlife.com lilodaba lokuthi amapholisa avinjwe ngabokholo lwesipostoli abakoJohane Marange bezama ukugebha isidumbu sentombazana eleminyaka elechumi lane 14 okuthiwa yabhubha ibeletha nyakenye. Amapholisa alokhu esaphenya loludaba abikwa etshelwe ngumkhokheli walisonto uNoah Daguda ukuthi ungabe funa ukugebha isidumbu lesi bayecela imvumo kumongameli Emerson Mnangagwa obikwa engomunye wabasonta okhonza lisonto. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Balaleli, sonke li support Studio 7. Siyabonga silibingelela ngegama lihle likaNkulunkulu ukuthi ngawuthola ihlale inhliziyo enjalo. Akembe kumlayezo lo. Awabantu benkosi lizwe limi kuyisiyakwazi sizoba sizofika ebangeni lokuthukana. Studio 7 wena kahle sicelani senzeni so njengabalaleli bayo lama supporters ayo. Singafiki ebangeni lokuthi sithuke, hayi singathuki. Umuntu unqasimso la kakube yimbono nje emihle ukuthi hayi ubani into yenza udlala ngengqondo zabantu kuphelele lapho, hayi ukuthi kuze kugcine sokuthukwana njengomunye engimzwethuka nje thuka lobaba lo lethimu le MDCT. Kuyazila ukuthukana, sibeni ngabantu, sinikanini nje imbono emihle. Uyabona kule ndaba kababa umoya umqondisi, indaba kababa umoya umqondisi ibalulekile sibili, kodwa ke phela ukuqunywa kwelizwe lokufunayo ungeke kwenzakale bazali ukuthi iqumeke ezilongo engancintisanga engakontestanga kupresident. Uzabe ekhulume ngubani ukuthi lizwe liqunywe? Uzabe ekhulume ngubani? Ngoba kufuneka ebe kupower khona ngalo ukuze akhulume ngelizwe lokuthi liqunywe ngumbono lo awubonayo. Kodwa ke nxa engaba ku member of parliament kumbe la ku member of parliament adliwe, uzabe ngubani oza ukuthi lizwe liqunywe? Bonke nje yabona ukuthi ungakhangela ithimu yabo mama omakhu uDr Thokozani Khuphe obabo Monzora, hayi ngabantu abasebhoreni labona kungasithuphi ngabo ngabantu abasebhoreni shem okuthiwa ziyakhahlelelwana sokuya kuye ukuthi ezawina yiphi. Kungenza kathi zonke ziphume ziyi-draw 0-0 yikho okukulaba abantu ababili laba abakholisa ukudlala ngengqondo yabantu. Uzawethi bala ama-supporters umama uKhuphe kungenza kathi lo muntu oyedwa omsupportayo, uMonzora kungenza kathi lo muntu oyedwa omsupportayo, kodwa abathi bala abantu babo akulalutho lapha lingayethuswa ngumlilo wamanewspaper. Lo ngabantu abangalamsebenzi lapha, asibayekeni benjalo kuphela.
linjani lapha ku studio 7 ngapha ku Zimbabwe siyaphila kakhulu hlupho nje kuphela imali ya siyakhala ukuthi uhulumeni okhona ayisenzithi izinto zibe ngcono ngoba singathi asimfuni yabona ngisimba abalalo kwanisa ukwakhipha indaba ekhona nje ukuthi kwadwana kweZimbabwe singabambana siyaphumisa into eyodwa njengalaphana unkomo esekhona ukuthi esibona izinto zingcono ufika laphana unkomo wafa izinto zadakwa kakhulu ukuthi sikhangela unkomo ekhona zala umgabe ekhona ekhokelela abantu sikhangela kathesi umgabe ekhona izinto bezingcono ufika lapha umnankagwa abe khona ayongifezile ekhokelela abantu izinto azihambi kuhle nje mina befuna ukuthi nje laba abakhona kongale phambili ekhokelela abantu abahlale phansi cabange babone ukuthi amaphutha abangaphi ukuthi balungisise ilizwe lethu ukuthi libe ngcono ukuthi ilizwe lethu selihlekwa nje amanye amazwe bese wakhayela phansi kakhulu eminyakeni edlulileyo nje ngakela eMozambique beli lizwe lengasilandeli ngenothi esilayo thina asifanele ukuthi siyangise phambi kwabantu asilungiseni ilizwe lethu ngokuthula singasebenzisi nje amandla ukuthi umuntu engakhuluma iqiniso ukuthi ilizwe lilungiseke wena usufuna incindi laye ukuthi liulwe laye ukuthi ukhulumelene iqiniso yena umuntu efuna ukuthi ilizwe libe lihle ngiyabonga
nalama. Salibonani, salibonani balaleli be-Studio 7. Hayi mina ngiyaphila, mina ngu-Bruce Moyo. Hayi, ngithi umnyaka omutsha, ikini lonke balaleli be-Studio 7 lani maZimbabwe amahle. Ngithi nasi indaba esegudini zakhamuzi, zakhamuzi zeZimbabwe sibambaneni bantu. Nanku umkhosi asiwuhlabeni siwulawule. Kanti sangenelwa imamba endlini kwezenjani abantwana babulalelwe imfundo kwezenjani sikukhangele. Abantwana bama-ministers bonke bafunda phetheya, bafunda ezikolweni eziphezulu. Thina bethu abampala abantwana baba yimpompompo sikhangele sinzani zakhamuzi zeZimbabwe umsebenzi wokuthi udaba lweZimbabwe lolu lunzima uhulumende kabhadala othisha hayi zakhamuzi bo alike lincedisane lobotisha ngezigaba ngezigaba yenzani umhlangano like likhulume ngendaba yamatisha like likhulume ngohulumende kanti aliboni yini okwenzakala eSouth Africa bantu iSouth Africa iyazilungisela uhulumende wabo owena uhulumende lo vele usowalithatha umungu lasefana nalo gola osebamba inkukhu phakathi esilugwini hawu zakhamuzi silithembe kangaka kuyikwisaba lokho gugurawundi yini lamanje zakhamuzi ungasokufayi kuphi nansi ke enye igugurawundi sebulala lo imfundo yabantwana uhulumende libhekile hlalani imhlangano zakhamuzi ngezigaba ngezigaba likhiye izikolo kungangcono zivale izikolo udlala ngale qeda kwapho liyabhadala ischool fees setem epheleleyo linabantwana bengafundanga item epheleleyo kanti lisiya koloda yini kuba ngumZimbabwe kobomnankagwa hayi bo lokhu sokwedlulile lani bomnankagwa leqembulini aleke lisihloniphe sihloniphenini lingayenzi njalo ayisikhona ukumphatha umbuso lokhu hayi sikho zamani ukuvuselela imfundo yabantwana liyenzane libadala lingaka yiwuzibuse wona lo libulala imfundo hayi sikho lokho zakhamuzi sukumanini zakhamuzi zeZimbabwe enough is enough kalifunga uzeni uchamisa futhi eliyenzele hayi lo titsha laye liyenzele hayi khona mani
Salibona, salibona basakazi, salibona basakazi abahle basakazi ba Studio 7 enisethulela izindaba ngokuhlukahlukana kwazo. Siyabonga kakhulu okhuluma ngomkholeni wase eGwande Sgodini emngceleni weBandla lesigodini. Ngiyabonga bengilalele iMathepelelendi broadcasting bebexoxa laphana ubaba uNkala noNcube bekhuluma ekhuluma noNkala ekhuluma noNcube bekhuluma ngendaba ezinhle kakhulu bekhuluma ngodaba oluhle lokumanyana siyimathebhelelendi besho ukuthi imathebhelelendi ayinalutho kudingeka ukuthi abantu sibambane usebhinga usebhaitbridge usentaba zinduna usetsholojo usematopo idinga ukuthi sibambaneni siyisizwe sasemathebhelelendi ngoba imathebhelelendi isalele emuva kakhulu akekho oyinakayo osembusweni akekho kunika abantu basemathebhelelendi sibambane
sibambaneni, sibambaneni kakhulu, sizwane, sifane nalaba abenza ilima. Yabona uma kunelima, owazi ilima, ilima abantu bayabencedisana, beze kwaNdlovu bazohlakula, baye kugatsheni bayohlakula. Into ezinjalo yizo ezifuneka kuthina ngapha eMathepelelendle ukuthi sibambaneni, sibambaneni. Uma singeke sibambane bafowethu nodadewethu nomama nomkhulu nogogo, abantu abethu bazokuhlupheka kakhulu. Abantu abethu bawugcina befunda inlimi ezingasizo zethu. Abantu abethu bagcina besenza amasiko aseMpumalanga. Ngiyabonga kakhulu. Ya, ubaba lwa kade ekhuluma ngwe-freedom, uthina ungwe-freedom, akusiyipolitiki. No, i-freedom party but akusiyipolitiki. Ngiyomanyano lwaseMathepelelendle uthi bahlala phansi bayi-about 70 members, about 70 members baqhamuka ngapha nangapha, babona ukuthi iMathepelelendle isalele emumva kakhulu. iMathepelelendle ayinalutho, kuyahlushekwa. Ngiyabonga ngingamoshi isikhathi bantwana benkosi, bantwana bokuthula, bantwana benhlabathi. Ngiyabonga umusa nothando lukaNkulunkulu lube nani. Ngiyabonga.
Salubonani basakazi beStudio 7, linelisakaza njengoba zinjalo. Nethemba liphephile emkhuhlaneni ubhubhane lolo lugcwele umhlaba. Mina nguBhanda Moyo kubulilima West Plum Tree, Ward 9, Makhulela. Mina okungizisa kakhulu ezibakwe lapha, abantu abadala mpela amapolitici bakhuluma njengabantwana, akuzwakali okwenzakalayo nje ukuthi kukhangele ukuthi adivele ilizwe liya ngapi. Abanye bakhuluma amanga, abanye bakhuluma kokuvikela iparty than ukuthi bakhuluma into ebumba isizwe. Abantu akabeke bezwele abantwana bezimbabwe bekhulume into yokwakha ilizwe. Angitsho ukuthi ngibaba yiphi iparty, ngitsho nje badala bakhulileyo bayachiya abantwana behlupheka, izikolo kathesi abantwana abafundi baku-strike. Mina ngendlela embona i-strike ifanele amatitsha engabuyi ezikolweni, behlale emizini yabo or bayatoyitoya or benza. Ngingabi mude kakhulu. Ngiyabonga Studio 7.
Bekungamazwi enu lina balaleli bethu. Angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, abantu abedlula inkulungwane ezimbili 2600 bayabhubha ngelanga linye bebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19. Sokubhubhe abantu abafika phose isigidi esisodwa 900,000 selokhu ubhubhane lwe-COVID-19 lwaqalayo ngomnyaka ka-2020. Kodwa inani labathelelwa igciwane le-coronavirus liya lisehla ngesilinganiso sokungamachumi amathathu ekhulwini 30%. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seNew York, umnumzana Busani Ntini, ukuze sizwe umumo wegciwane le-coronavirus kuleli dolobho.
No, i-corona lokhu ikhona, kodwa sokuyinto esiphila layo. Akuseyinto esabisayo kangako, ngoba siyananzela ukuthi abantu abaningi sebetholile ama-vaccination baze bathola esithathu. Kusukela abantwaneni abale-5 years kusiya phezulu, umuntu onke setholile ithuba lokuthi azivimbele ngokuthola injection. So hayi, uba khona kwayikhona, kodwa abantu nje hayi bazikuyaulayo ngenxa likhwehlele linkhaya, li-isolate linkhaya, but abantu abaningi vele akusayiwa lesibhedlela. Ungakhangela inumba zabantu asefika kuma-ICU abagula kakhulu isinganeno kakhulu, njalo labantu asebhubha ngayo i-corona hayi isinamba encane kakhulu, ngoba abantu abaningi vele sebe-protected ngawo ama-vaccine la atholakalayo.
Abantu belokhu belandela naye izicondiso zempila kahle ezokuvala umlomo ngama-mask lokunye okunjalo?
Iziqondiso bakhona abakulandelayo, but bakhona abayiziqoqodo, ikakhulu laba abathi hayi sengitholile ama-injection abamabili amathathu, so mbona ngani mina hayi sengi-bulletproof, i-corona isekungithatha njalo ngaze ngithole beliyangithola ngi-vaccinated. Kodwa siyananzelela ukuthi i-government amanye nje ama institution kakhulu emsebenzini lapha kusiya ngestate ngestate balemthethe ethize ukuthi hayi nxa use building enje ngoba use gym kumbe use school lakho abantwana besikolo kumele begqoke ama mask ilanga lonke. So bakhona kwezindawo akhayela kuma endaweni zokujabula njenge kuma football stadium landlana hayi abantu abasagqoka ama mask abaningi kodwa nxa ukuthi bona bathi hayi thina sesilevel vaccination akusadingakali sigqoke ama mask kodwa kuyingozi khona ngoba abaningi bagcina begulile. Kodwa into enhle ukuthi ukugula kwabo akubahambisi kuma esibhedlela kumbe ku-ICU. Hayi yona imithetho okuba khona ikhona.
Umnumzana Busani Ntini isizalwane seZimbabwe esihlala eNew York. Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani esikhangele ezinye izenhloko zendaba. Amatitshala athi ukumiswa umsebenzi abakwenziweyo nguhulumende akusoze kubanyambise inhliziyo zabo emzabalazweni wokukhwezelwa iholo labo. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi libe lempelasonto elithukela.